Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 1 kuNhlangula 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kulomtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulomtshayeli wendizamtshina obhubhele engozini yokuwa kwendiza yakhe embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Izim Life ibika ukuba lingozi yenzakale emaphethelweni ombukiso lo wona oqoqwe yiMashonaland Flying Club. Ividiyo ethulwe ilinkundla iveza lindizamtshina igiqika emoyeni umtshayeli etshengisa ubugabazi bakhe. Kodwa ukhanya ehluleke ukuyisusa kuleso simo yasitshayeka phansi inengi lingananzeleli ukuthi besokuyingozi. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa lihlonzi kusetshenziswe idola leMelika njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2009. Ukuwa kwemali yakuleli mihla lamalanga sokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Emkambo weReserve Bank of Zimbabwe izolo idola leMelika belithengwa ngamadola akuleli angamakhulu amathathu alesishiyangalombili 1:308. Ngeviki edluleyo belibiza 1:290. Emkambo wensitha khona idola leMelika libiza amadola eZimbabwe aphakathi kwangamachumi amane 1:400 kusiya kumachumi amahlanu alengxenye 1:550. Isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sesifikile isikhathi sokuthi lilahlwe idola leZimbabwe.
Lokho kuyasitshengisa ukuthi kule nto engabambe ngakuhle kwezomnotho welizwe ngobuhlupho ngabona imali sisiwa uhlonzi nsuku zonke. Kusegcina futhi ukuthi lokho kukhomba ukuthi njengezizalo zalapha eZimbabwe abantu sebeyaphila nzima, abantu baza kudubeka kakhulu ngoba kusitsho ukuthi nxa seziqhubeka imali lozamandla kutsho ukuthi intengo yempahla lama-services iyakhwela. Ngezinye indlela kutsho ukuthi vele ukuphila eZimbabwe sokudula. Lokho ufuna ukwenzani ngoba abantu akuyiwa barana amabhizinisi baza kunanzela ukuthi nxa befaka intengo zabo ama-prices lawa bawafaka besebenzisa i-rate yedola yeMelika. Kusitsho ukuthi nxa usuyiguqulela ngapha kuya kithi eZimbabwe kuba nzima ngoba enale isizwa eyi-380 okwale iviki yebo kambe yekhona kodwa nxa sisiya sibili phansi ku ground ku market ayishiye sebenzayo kusebenza ileyi rate umkambo wokunyama esithi na black market rate yesebenzayo and sikhuluma kanje kathesi isikhona between 450 kusiya ku 500 idwala emelika elilodwa lesisho ukuthi sofanele ulithenge 450 kuma 500 so akumalise la nxa sokungapha futhi Reserve Bank siba lento efana nawo kuyatshengisa ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ayisenzima so ke leli dollar selehluleke ukubana lizimele so kusegcene uhulumende ophala decide ukuthi hayi akalibeke iceleni engxenye akacaba ngenye indlela
Siyazi ukuthi uhulumende wethula umthetho ovumela abantu ukuthenga izinto ezimqoka ezigoqela ukudla phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty Ungathi kuyaphathisa yini lokho njengoba izinto zidula kangaka eZimbabwe
Iqinisweni ukuthi abantu beZimbabwe abaphathiseki ngoba bona ababenelisa ukubana baphume phandle kwelizwe bayebuya lezo mpahla abantu abalutshana kakhulu futhi bona abo bantu ababuyela lezo mpahla ukuthi bazosebenzisa ukuthi bazisebenzise bona lezo mpahla sebebuya lazo ukuthi bazozithengisela abanye abantu and nxa sebezithengisa futhi sebesebenzisa enale irate esikhuluma ngayo enale black market eyokuthi idola emelike yodwa isithanga nge 500 kusithi ukuthi la nxa sebuya lezo mpahla ukuthi abantu bazithenga kweneliseki ngoba ziyabe seziduro okwedlulisileyo kukanti injongo yokuthi kuncediswe njalo futhi phezu kwalokho akuncedi kakhulu ilizwe leZimbabwe ngoba nxa usuvumela ukuthi abantu bayithatha impahla ngaphandle kwamanye amazwe balethe lapha kungelambadala ngezinye indlela usubulala amakhampani eZimbabwe oyiwo phela ayiwo la aproducayo ngoba abantu sebezathi hayi nxa sokunjalo sebekhohlwa lezi ndawo zeZimbabwe ezilama-price aphezulu ngenxa yokuthi vele i-economy elizwe ifile so kusho amakhampani ayatshone siya phansi kuzatsho ukuthi abantu beZimbabwe izisebenzi zilahlekelwe imisebenzi abanye ngoba amakhampani engeke abagcina esenazela ukuthi abantu sebethenga impahla ngaphandle so yilo ihlupho olukhona ngezinye indlela le into eyenzakileyo ayincedi kakhulu abantu inceda abantu abalitshwana kakhulu kodwa babuya lapha futhi sebethengisa sebebulala abantu ngama-price ayisabekayo so kusegcekeni ukuthi ezomnotho weZimbabwe kade esihayi sezifile sibule ukuthi sezifike esimeni sokuthi uhulumeni zofanele avume ukuthi into le isiyalile and okungenzakala nje abantu behlala besitsho ukuthi hhayi impendulo kade sekuthi-ke sifake ibhondi le yeZimbabwe eceleni sisebenzise yona nale imali yemzini idola lemelika okwesikhathi esithile kwenzela ukuthi at least senelise ukuthi umnotho welizwe ungathi uyaphakama ngoba kathe sumuma hayi mubi kusegcekeni ngoba le dola njengoba siyibona iyalapha eZimbabwe nxa uyiqathanisa yemelika iphela amandla nsuku zonke so lokhu kuyatshengisa ukuthi impilo zabantu beZimbabwe sabantu sebephakathi kohlupho abantu bezehluleka ukuthi bahambise abantwana ezikolo abantu bezehluleka ukuthi bathole ukudla okweneleyo abantu bezehluleka lokuthi bathenge imithi nje ukuthi baziphathe nxa begula so lo hlupho lonke loluhlala nabantu beZimbabwe kodwa uhulumende ukhona ukukhangele ungathi kabona uzithulele kodwa kumangalisi ngoba uhulumende weZimbabwe wakathi eseqinisweni uhulumende weZANU-PF aselampendulo ngama-challenge abantu abahlangana lawo
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso emela izisebenzi iZCTU uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association Inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust isisole isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obed Mpofu yena othi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba luvusa amanxeba abantu bemandebeleni labeMidlands. Umpofu wethule amazwi la emngcwabeni kaChief Mabhikwa ngomgqibelo. Umpofu wayekhulumela phezu kwamazwi kamfundisi uSeni Sibanda yena otshele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kulumbuthano ukuthi udaba lwegugurawundi kumele lulungisiswe ngoba abantu beMathebeleland ababulawelwa izihlobo belokhe befuthelene. Sixoxele siphathamandla sePost Independence Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ongumsekeli njalo wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change.
I-Pist iyamangala ngamazwi kababa u-Obed Mpofu uma ephonga ukukhuluma eKhamasa esithi ukuvusa amanxeba egukura hundi akuncedi ngaphandle kokuthi abantu babe lentuthuko. Kambe bazaba lentuthuko njani bona bayizigoga? Sibona ngani ukugolomba abantu abazifelayo, abahluphekayo, ababubulayo ngokuhlutshwa ngamazi omuntu omdala, ngoba phela siyamazi obhedi impofu ngesikhathi segukura hundi wayevele sekuzana uPF. Ngo-1985 waba yikandidate yemguza wadliwa. Yikho ke siyamangala namhlanje ukuthi ekhulume labantu abadala ezama ukuthi ukuxolelana lokukhumisana umlotha kube khona, yena uthela iphethuru emlilweni. Siyamazi ubaba inkosi uMabhikwa ede ngumuntu ofuna ukuthula elupane kakhulu ngokuthi abantu bazuze ububelo bonke laba bantu abahlukumezwa igukura hundi. Siyamangala ukuthi namhlanje ezedlulwe ngumbono Vice President uChiwenga okhulume sazi ukuthi uphezu kwamangcwaba abantu ababulawa mahlana ngegukura hundi. Thina bepisti lokhu sicubungula, sibhala amabhuku lama-records ukwenzela ukuthi isikhathi sesifikile bonke labo abantu abaphathekayo bebulala abantu mahlayana bazaba accountable. Asethuseli kodwa imbali fanele ukuthi bekhona ikwenzela ukuthi usapho lwakusasa baxolelane. Sifuna abantu abangahlokoza abanye abantu abangaqala abanye abantu, ngoba siyakubona khathesi ukuthi ubaba umpofu u-Obhedi kazikhulumeli yedwa, ukhulumeli abanye abakuzana uPhefu ababona ngani igukura hundi yayiyinto eyokujabulisa abantu besiNdebeleni. Sihambile njengepisti amaprovinsi wonke, into le singesizwe seZimbabwe hhayi emaNdebeleni kodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomholi wenhlanganiso emela abantu abathinteka kudaba lwegukura hundi, iPost Independent Survivors Trust. Ungumsekeli njalo wesikhulumeli se-CCC. Sokwedlule iviki, umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali ethunjiwe njalo engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Namhla lilanga lesishiyangalombili enyamalele. Ibandla le-CCC lithi uthunjwe lilunga le-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Lanxa amapolisa ekuvuma lokhu ayakulandula ukuthi udaba lolu lulokwenza lezombusazwe esithi uJamba akasilolunga le-ZANU-PF. Le yinto engamukelwa ngabe-CCC abathi amapolisa azama ukuvikela ibandla elibusayo. Siqoxele lunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi obugcweleyo njalo obuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe. Kungangena ezombusazwe lapha kuqala, akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani, umuntu lo wanyamalaliswa yini, kuyini okwenzakalayo la kono kokukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa. Kusho ukuthi ngezinye indlela asinikele amapolisa ithuba eligcweleyo ukuthi baphenye kuhle bephumele impumela eqondileyo. Andubana abazombangazwe laba bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume. Kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sisihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko. Basitshengisile Olinda Masarira. Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo. Bakhulumile even uReverend Sibanda Kafihli, uReverend Angleton Sibanda uyakhuluma malaye ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu 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 injongo kuyikungcolisa uhulumende weZANU-PF. Ngezindlela kuyabe kusenzwa iopposition isebenza lesinyi sandla sangaphandle besenza imisebenze naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lo uyanyamalalisa abantu uhulumende lo uyenzani konke konkwala kusenziwa ngokunjalo kathesike asithindile amapolice ayenzwe umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omeli uyenziwe amapolice ukuthi kubonakala ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngo blessings ali okungaba ingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale lo blessings ali
yebo uthi amapolisa kumele aphiwe ithuba lokuthi aphenye loludaba babagawule kodwa bakhona abakhala ngokuthi uhulumende weZimbabwe akaluphathi kuhle udaba lokunyamalala kwabantu ngoba sikhuluma nje kuloyitayitsa mara oseleminyaka leminyaka wanyamalala kodwa lalamhlanje akwaziwa ukuthi washonaphi lo uhulumende akatsho lutho
udaba lukayitayitsa mara ludaba oludala babankomo asifuni kube siloku sizwisa ubuhlungu izimuli eziyizwe ezayehlelwa ngumonakalo lo ongaka kodwa ke okukhona ukuthi udaba lukayitayitsa mara lwenzakala uhulumende kamgabe ngesikhathi lesane sadlulayo ngabona bona abantu ababekhona ngaleso sikhathi yibo babenempendulo engcono ukuthi baphendule udaba lwabo itayitsa mara kunyamalala kwakhe ngesikhathi seneso sabomgabe lesane sadlulayo ukuthi kwenzakalani ngayo itayitsa mara lokuthi kwaxwayisisa amapolisa batholani ngakho konoko yibo bamele belethe impendulo yokuthi kwayenzakalani ngaleso sikhathi kwakumele bakwenze ngaleso sikhathi kathesi unew dispensation kathesi lapha sesikhona akuseko konke konoko okuthiwa izinto zonke ziyenziwa ngendlela ezingayisizwa laba kwenziwa izinto kuhle kodwa uLinda Masarira sebesibonisile phambilini labo angela labo Reverend Sibanda ukuthi ezinye izinto lezi kathesi ziyenziwa ngabomu njengakhona okade kusenziwa khona okade kusenziwa angani kuthiwa abantu abayenza imovie laba abantu amalokuzeni be-opposition abe-MDC ade besithi ye ubani ucatshile usendaweni ethile lani basitshelile olinde ukuthi hayi into zangabomo leza njalo into ababezifundisiwe ukuthi bazenze zenziwe labo bayingxenye yako bayakufakaza pho-ke nxa kulabantu abasilethelayo ukuthi kade bebekhona ngale kusenziwa bayakwazi ukade kusenziwani njalo kusenzelwane so kubuya njalo kusikhulula ukuthi kutsho ukuthi okunye kwakhona kulokuganga kudinga ukuthi kuxwayisiswe ngamapolisa kubonakala ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo yikubona abanye abantu abanye bakhona labantu ababethe bona bacatshiwele ukuthiwa ulapha sebalekile ngaphandle kwelizwe nxa ukuthi into yakhona abanye bakhona kwathiwa babese-American Embassy befihliwe e-American Embassy so konke konoku kulokuganga phakathi okukhona ukungcolisa uhulumende kodwa ke eqinisweni lonke indaba kaZamara yindaba endala endaba ukuthi ngaleso sikhathi laba kwayenzakala ngakhona isikhathi sakhona yibo balempendulo ngakho lokho
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi eleZimbabwe libhekane lendlala empilonyaka ngenxa yokuma komkhathi. iChronicle ithi uhulumende usethule amanyathelo amatsha ajonge ukuhlenga idola leZimbabwe eliqhubeka likhithika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibona Studio 7, salibonani. Hayi siyaphila lapha Cape Town. Hayi, sicela amandla ngapha Cape Town, abantu bayoyika, bayesaba abantu. Kodwa bathembanga. Besaba umnangako, wathi umnangako uyatshaya, wathi umtshaya nje ngobhudu wakhe. So hayi, sicela amandla libakhuthaze lithumele abantu abalezividi apha eCape Town simbala abafuna ukujoyina anye basabazama ukubaqoqa nami ngapha eCape Town bazama ukubaqoqa sebavula amakhanda ukuthi bebona ukuthi sasa siyaphi bengahlali egangeni abanye bayazwisisa abanye baseyesaba amandebele namashona kodwa kuyafana nje baseyesaba konke ngizama ukukhuluma nabo abanye ngesishona hayi abanye bayavuma abanye bayesaba bahlobo bamcela incedise-ke nami ngapha e-Cape Town malikhona elibaziyo nanifake nje imeseji emafonini abo nani ngicela sikwazi bevuleke izingqondo Siyabonga.
Sanibonani kustudio 7 ndibingelela ngonyathi ngilapha eGwanda. Mfuna ukuphendula lo babo MRP obekhuluma ngokuthi he uCCC kumbuchamisa sebethu abantu beshoneni eMathabeleland bahamba amabhasi besethwala abantu bemashoneni bebaletha ngapha eSindebeleni. Hayi 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 mhlobo wekhaya ulahlekile kakhulu, ethi ngiqondise kancane. iCCC asiyo eqhasha emabhodara, uyayibona iBed Bridge Border Post leyana, akusiyo iCCC eqhasha mtakababa, kulabantu abaqhatshayo. And futhi ubokwazi ukuthi ibandla elibusayo lapha eZimbabwe iZanu PF akusiyo iCCC. iCCC ayilandi bantu, ibathwala ngamabhasi baletha koBulawayo kumbe ngapha eGwanda kumbe yonke indawo kubo Western Pilsen kumbe kubo Bed Bridge ngwayo. Hayi akuthwala abantu, umuntu uyazizela ngokwakhe. Njalo asikuthi iCCC ilesandle kuqhashweni kwabantu abangasibo besindebeleni. Hayi khona lapho ethi siqondisane mtaka baba, lingathi madoda lizama amavoti libese lezama ukugxeka ibandla libona lingazathi yileli strong iCCC. Noma lingaze likhulume kabi bafowethu iCCC, thina singabantu besintwini lathi singamandebele, kodwa asiboni emarapiena le ibandla elingasilethele inguquko, never asiboni. So zamani ukuthi dinga enye indlela ukuthi liconsult abantu lokuthi likhulume ngayo ebantwini, hayi ukuthi likhulume ngokuthi iCCC yenza ukuthi hayi into ezindayi.
Sanibonani kustudio 7. Mina ntanda ukuphawula le ndaba kapresident akhuluma kubi ngayo ngama-Americans lama-British. Lapho uzimotshela isikhathi, uzimotshela isikhathi ngaze ebe yasekela ama-Russian akhe lawo, ama-Russian akhe lama-China akhe la asoze afa ancedile izwe leZimbabwe. Yena okusalayo kufanele nanzelele ukuthi ebonge kakhulu ngama-British kokubafaka esikhundleni ngesikhathi begenqula umongameli uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Yinto kumele beyinanzelele nje kuphela ukuthi British lawa lama Americans esikhuluma ngayo namhlanje asenza sihlupheke eZimbabwe, yiyo afaka iZanu PF, yiyo afaka bona umnanagwa lapho. Engajona ezihlupha nje kuphela ukutshona ekhuluma kubi ngama British ngathi ngathi osalaye kutena kabuyele kuphele ecolisa lama British. Hayi madoda laphana saphambanisa soswa uyanihlalisela ngikuhle zabona ilizwe liyaphumelela lehambe kuhle. Naloko utshona ezihlupha ama Russia lama Russia lokho le lokuzenini lama China lokho uzowestela isikhathi futhi into ezahlupha futhi ngokuhamba kwesikhathi khona ukuthi abantu babo bazathi ngeminye iminyaka abantu babo bazathi sebetshintsha labo sebefuna ukulandela okunye okwasayinwa amayinguye lama-Russian le-Russia khona oku kuzasihlupha khona oku futhi i-Russia siqhathe ubhombe iZimbabwe.
Hayi bafowethu, kanti lithatha abanjani Chris Gande Dungamile Nkomo, lithatha abanjani bafowethu? Nami lingizweni bafowethu, ngicela umbono wami nami ukukhulunywe phela ngani, nami ngizwakale ukuthi lami ngiyakhala kumnankakho. Into engufisayo ukuthi umnankakho aphume 2023 sibe sivota ukhetho olukhululekileyo, sifungeniseni i-CCC madoda, sikhona ukusebenza, sikhona ukubona ukuthi siyakuphi, nathi singaphandle kwelizwe sikhona ukuyafika emakhaya lapho siyesebenzele zenekhaya. Ayiphume le nto le, ngiyabonga. Ukhuluma uThem Nkosi lana ePitoli, usuka ekhaya ngale Zimbabwe endaweni yasemadophe emadojeni. Ngajabula kakhulu mali ngamlinga ngifunda madoda emoyeni, sengiyathenya la mamira. Hayi angifundwa, ngifundwa abanye baphindwe thina hayi asifundwa indaba.
Sanibonani bantu bakithi lonke kustudio 7, ngiyalibingelela lonke amagumba manomhlaba, ngiyalibulisa bantu bakithi eZimbabwe esindebeleni ikakhulu. Kodwa kusiya ngami kungayi ngokuthi asicabangi okufana naye, aluba izaphu lomthwakazi ziyahlangana, aluba izaphu lomthwakazi ziyahlangana, ikhulumisane nje ukuze sithi sisiyekhethweni lona sithole impela ngibijani. Bengahlangana njengabahlangana ngakho, bekukhulume bekuvumelane. Abantu bakithi esindebele nabo bavamisanga ukuba lenkinga ma bekhulumisana izinto bavumelana, ngaphandle nxa kuyukuthi uyabe khona usesetshenziswa kumbe izani. Lokhu bekunganceda mpela isizwe sakithi esemandebeleni besikamthakazi. Kodwa masingaboni ngiso elinye, sihamba sehlukene. Akunalapho esizayo khona. Njengoba uyabona nje lelo cousin ukuthi akuyaqonywa ama consequences lawa ukuthi vele a bazama khona ukuthi singabi lakho esilakho so but ukuhlangana kungasisiza o khulumayo Mike Spanda
siyabingelela kumthwakazi omuhle ku studio 7 sibingelele ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Christu waseNazaretha siyabonga izindaba ezinhle ezingakhetha ihlangothi zeZimbabwe okhulumayo kungusiphiwe wakwazulu olapha kwele-South Africa ngokubuya ubuya etsholotho esephelela u-Ward 7 ngaphansi kwenduna usiphosho hhayi siyazizwa izindaba nemibono yabantu impela bahlanganisa bafuna ukuba iZimbabwe iphakame kodwa mbono etshiyeneyo futhi ehlukumezayo ukuthi sicinizane futhi iphumelela ekwenzeni kwayizinto kakhulu ke ngiphosa amazwi kwaba ke mthwakazi kakhulu abathi Republic mthwakazi MRP sibuya khona etsholotsho sizalwa khona sihluphekile siyayazi itsholotsho le gugurawunde siyazi impela ukuthi siyuka njani njalo asikho ukuthi siyayigxeka imthwakazi siyithanda ukufa kodwa ngesizathu sokuthi siyavula umqondo sibone ukuthi okuzasilungela yilokhu nalokhuyana abantu abazama asitsho ukuthi bona bavalekile abavula amehlo lawo bavule ngendlela abavule ngayo imiqondo kodwa eqinisweni elihle bakithi ake sixhaseni i-CCC ake sixhaseni uChamisa
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele impiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi abahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo abe-ISIS bathi yibo ababulale abantu abalishumi lanhlanu kwele-DRC. I-Voice of America yona ithi esinye sezigilamkhuba ezimbili zakwele-Kenya ezidingwa yimelika uBadru Abdul Aziz Saleh usebotshiwe. Siziphethe ngodaba lwemelika. Isiqalile imbuthano yokulungiselela ukubekwa kwabafundi abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ababulawe ngowesilisa ohlasele esikolo seRope Elementary School ngompopo ngeviki edluleyo esigabeni seTexas. Izolo kube le mikhosi yokuvalelisa abafundi ababili besifazana ekade beleminyaka yokuzalwa elitshumi. Ababili laba bachazwe njengabantwana ekade belekusasa elithembisayo njalo ekade behlala nje bezijabulela. Owesilisa owabulala abantu laba laye wadutshelwa ngamapholisa wafa. Nansi ebezihamba phambili. Kulumtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obed Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.